ngiyabonga ukuthi wena obuhlobo lokho kucha kuhle njengoba umuntu mathathile ibandla elishelekileyo elenzizo ngendlela okumele kwenziwe ngayo. Asidlala maqathelana, sidlala izinto ezihlobala. So bonke nje okumele kwenzakale ungabona kusizakala ngendlela eqondileyo. Akulanto oluzabuya lugobe kumbe luthuba ngendlela engayishiyo ngoba thina silibandla eliyahlele kazidele from ukuqala ngesikhathi sifakaloukuthi kuzofikele isikhathi kuzulu sesesilayo.
Emhlanganweni lo siyabona ukuthi lizakhetha umongameli webandla ubizwa njalo ngokuthi ngu-first secretary. Siyazi ukuthi abanye bathi kulokudonselana okukhona phakathi kukababa uMnangagwa loChiwenga. Asisoze sibone ubaba uChiwenga mhlawumbe phuma esithi laye usefuna ukuba ngumongameli webandla inencintisana lo Mnangagwa.
Angiboni ukuthi banjalo mina ngoba yena ubaba uthi wena sasezigcinele emgcekeni yedwa esithi kona i-candidate yethu eka-2023 ngubaba uMnangagwa. So xa yena ekushilo emgcekeni phambi phakathi kwabantu kuzakhethwa kuvele ngabe ubona kuthinte izinto. So angiboni mina ngoba imisebenzi abantu abafuna ukuthethe because i-division ebajenbeteleza-RPF. Sibonile omama bayenzile i-conference yabo already preparation for the Congress lapho-ke abagcobe khona ubaba uMnangagwa ngobana abe nguyo zasimela ngo-2023 yabona namayouth futhi lawo esenzinto efana naye ku-conference yabo preparation for the same Congress naley and I'm sure ama-overtrend abalandelayo ku-conference yabo I'm sure labo futhi kuzahamba ngendlela efana naleyo ngoba thine sama nokukhetho lama-overtrend kuma-district esapa abaningi bayenzile ama-resolution abo bonke beqale bathuba le-resolution ale yokuthi bona kam 2023 ubaba uMnangagwa nguye ozabe esikhokhela siya kuma-elections ona nawo.
Ulilunga le-central committee ukhangelela ukubuyela yini kulikomiti ukhangelela ukukhethwa njalo?
Ye, hayi mina ngizoba le-central committee ndalo ngikhangelele ukubana ngase ngihamba ekhetheni. Ngizabuyela futhi ngoba ngisebenze kuhle ngendlela ebe ngidume ngayo ngabantu abeprovinsi yakoBulawayo. Senza ngibone ukuthi bane-enerjy engafazanisa khona lokho.